Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuNkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhetho lweZimbabwe liyadecidwa yikhothi. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyikuthi kukanje ikhothi ihambisana lalabo abaphetheyo yikho bemngezelele.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu wasekhwezeni Thethandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu.
Into e-COVID-19 beyiyasifaka kayisiphathi kuhle ngoba abantu nxa sebesebaminyana kunjana uzathola ukuthi lama-mask akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe esejahlile.
Abenhlanganiso yezimoto ezithwala uZulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga edale lephalamende ukuthi abakhulumele uhulumende ngodubo lokwaliswa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga ile International Nurses Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wengeze isikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu lanxa nje kulokhu khonona ngalolu daba lamagqwetha eseluphikisile emthethwandaba. Umnumzana Malaba ubemele athathe impenshini ngomgqibelo mhla ka-15 lapho afikisa khona iminyaka yokuphumula engamachumi ayisikhombisa i-70 years kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso selizwe okwenziwe namalunga edalele phalamende uphe umongameli Mnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukamnumzana Malaba labanye abahluli benkantolo yesiphezulu. Lokhu kutsho ukuthi usezatshiya umsebenzi eseleminyaka yokuzalwa engu-75 encwadini elotshelwe umnumzana Malaba unobhala ehofisini kamongameli Mnangagwa. U-Chief Secretary Meshack Sibanda uthe umongameli kuvumile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi mhla ka-16 lapho obekumele ayiphumula khona ngemva kokubona incwadi yakhe evela kudokotela eveza ukuthi uphile kuhle emzimbeni lasengqondweni. Kulamagqwetha athi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa akukho emthethweni. Isicelo samagqwetha layo sokuthi idalele High Court lesule inyathelo likamongameli Mnangagwa sizahluzwa ngolwesihlanu. Untungameli Nkomo uxoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Okuliqiniso yikuthi sesilungiselela ukhetho. So njengoba kuzaba lo khetho siyakwazi ukuthi at times ukhetho lweZimbabwe liyadecidwa yikhothi. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyikuthi kukanje ikhothi ihambisana lalabo abaphetheyo yikho bemngezelele. Njalo kufuze sikuzwisise ukuthi sibuswa ngontando kayiphikiswa. So uma ulombuso wabontando kayiphikiswa okuliqiniso ukuthi abantu bangaze bekhulume bethini bazafaka lokho that will make them politically relevant. Yikho bemngezelelele ngoba okamalaba uzabuya enze i-political judgment ezafitha labo bantu abaphetheyo.
Ngamanye amazwi Fuzwayo uthi wena kukhetho luka-2023 singabona kusiba lokuxabana lokudonselana esikubone kusiba khona kukhetho luka-2018 lona olugcine luxazululwa yinkantolo ikhokhelwa nguye uMalaba.
Kunjalo okumenza bemfake kona bana bakhangelela ukuthi ngo-2023 ngokhetho uma kungaphumanga ngendlela yokuthi bawine outright kungaba contested lwana uzafike nikeze i-judgment esuthisa bona.
Yebo bayakhala abanye bathi ukuguqulwa kwesisekelo lokho kube yinto embi kakhulu. Kodwa bona bezana u-PF labanye be-MDC bathi hayi selidumele edlula sokwenzakele njalo bathi bona gaba kuboni kuyinto embi kangako. Siyazi ukuthi kulomunye umthetho njalo osolwa ngabanengi ophakathi kokubunjwa nguhulumende sikhuluma nje owe Patriot Act odinga ukujezisa uhulumende athi ngabathengisi. Ungathini ngalowo mthetho?
I-Patriot Bill obviously kathesi wonke umuntu kufuze ukuthi encindezelwe ebe umuntu ofakwa amatomu elandele lokho okufunwa yilaba abaphethe amandla.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa usegcizelele ukuthi abatholakala besephula iziqondiso ze-COVID-19 abagoqela abatshayeli bezimota abakubhizimusi yokuthwala abantu bona bengabhalisanga kunkampani yezukho bazabotshwa ngoba besabalalisa lomkhuhlane. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association imanyene lezinye isanda ukuqoqa umhlangano lapho abavumelane khona ukuthi bazalobela uhulumende kanye lekhansile yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Unkosikazi Theresia Nyathi, umabhalane wogatsha oluphathelane lezimota ezithwala abantu kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi sebekhuthaza la malunga edalele ephalamende ukuthi akhulume ngalolu hlupho ngoba lungenye yembangela ememethekisa i-COVID-19.
Kulandela ngalwana umhlangano savumelana ukuthi le incwadi ingabuya sesikhulumisana labo. Esakuvumelanayo khona ukuthi izinto kazenze kuhle, imonopoli kayifunakali, i-competition kayivunyelwe, i-competition ukwenzela ukuthi bezinye izimoto zamazukho malithwane and yona izukho kona akula original zukho ngama-private buses abantu. Yikho kono kwesithi njani ithi most of them are not even suitable zakhe ukuthi zibe zisemgwaqweni ama-abona lawa amanye ihluleka lokukukhona uzathola ukuthi amabhasi lawana ayagcwalisa abantu. I-COVID yona le protocol ekhona kabayinganzeleli kabalanda abalapo.
Sikhuluma nje uhlupho lolu solunjani kathesi?
Uhlupho kakunkintanga lutho, uhlupho lokho lunjalo, lokho lumemetheka lunjalo, akulanto esingathi thina kungono. What we have received women is what are the ngane zingavele zibotshwa ngoba kukhanya ingane kube kuyi-operation ukuthi ziyadidiniswa yena abantu beyisafa yethi nxa izimoto ezingane zingavunyelwa zibe khona ole mali yakhe uyazingenela lapho athanda khona. Manje ukhona okwakathesi ukuthi akumelanga ube li-choice sokumele ukuthi ungene kwizukho whether uyathanda kumbe kawuthandi. Nenye into abakhala ngayo futhi abadala bathi bona nxa uthwele isaka lempuphu ungena kwizukho kadidadala sokuyi-extra mani kanti ungazingenela emotweni encane imoto ezincane zazingabhadali kathesi sokubhadalisana ikho kunye njalo futhi zi-other thing abakhala ngayo kazifiki endaweni eziningi ziyaphelela endleleni ibhasi lethu lalapho kwakumele okwakusima khona amakhombi afinyeleli khona umtyalo bemthwalo yakhe sebhadala imali yakhe aphinda chiwo futhi emangweni engafiki laphaya khona.
Litho ngani ukuthi ukuphithizela lokho kusemabhasini abantu beswela imota zokuhambisa kungaba lomthelela ku-COVID-19?
Into e-COVID-19 beyasifaka kayisiphathi kuhle ngoba abantu nxa sebephuva minyana kunjana uzathola ukuthi la ma-mask akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe sejahile. Njalo futhi enye into abakhala ngayo abadala akuna timetable, ayikho i-timetable ukuthi ibhasi ende iyasuka sikhathi bani ifike sikhathi bani. Njalo mzwana kungela diesel akula notification evela kujoko ethi namhlanje bani singangena e-town asilayo i-transport kodwa kuphela abantu besuka labo ezindlini babangenise lapho edolobheni ukuthi babafinyelele babuyele ezindlini sokusuka yinkinga. Njalo le ndaba liyane yayivela ikhona yabantwana besikolo omama laboba babafundisa abantu babo ezikolweni lapho ababona kungani yikho kubajabulisa khona. Njalo abanye emalokishini lapho abahlala khona uzathola ukuthatshana primary school ikhatshana bebe sebesikungcono sibahambise-ke lapho esifinyelela khona esibona kungani kulula ukuthi abantu abantwana bahanjiswe ke izimoto zemizana babezi-organiza njengabazali njengezakhamizi bathwalele abantwana babushele njalo emakhaya.
Lo ngunkosikazi Theresia Nyathi, umabhalane obona ngeziphathelane lezimoto akwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekoBulawayo. Kusenjalo, ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-World Health Organization eZimbabwe luthi luchayela omonge ihlombe ngomsebenzi omuhle abawenzayo ngalesi sikhathi kulo bhubhano lwe-COVID-19, njalo kunanzwa usuku lwe-World Nurses Day. Embikweni eliwethule enkundleni yeTwitter, ugatsha lolu luthi lukhumbula njalo bonke ababulawa ngumkhuhlane lo. Ugatsha lukahulumende luthi abantu asebehlaselwa ligcikwane le-coronavirus elizweni selokhu laqhamukayo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,419, labulala abedlula inkulungwane elingxenye yayo 1,579 selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Izolo kuphela i-COVID-19 ibulele abathathu yahlasela abalichumi lanhlanu. Asebehlabe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 539,526. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele benanza ilanga ele International Nurses Day ngesikhathi iCOVID-19 ilokhu ihlasela lelo lizwe ngolaka. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba esehabrani kweleBotswana.
KweleBotswana ilanga leli linanzwa lonyaka ngesikhathi lizwe leli dwansa nzima ukumelana le-COVID-19 kodwa lisanda kusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane i-Sinovac vaccine evele kweleChina. AbeZimbabwe labo basemzileni wokuhlatshwa ijekiseni le. Unkosikazi Patience Dube Nleya ungumongikazi wesinye isibhedlela seHabron ungomunye owabongi beZimbabwe kweleBotswana abade besemkhosini wokunanza usuku lwe-International Nurses Day owenzelwe edolobheni leli.
Akula njama challenges bona from the hospitals that have worked in, everyone is just recognized as a nurse and you get equal appreciation nxa kuyukuthi kulama presents, but khona ayi an international thing, akula nkinga, we are all treated the same.
UDubeni Leya uthi ngemva kokudlula umnyaka abelokhu beliswane lomkhuhlane we-COVID-19 sebesiyabejwayela ukuphathisa uzulu ngaleli gciwane lona eliqhubeka limemetheka. Noma nje uDubeni Leya sithi konke nje kuhamba kuhle emsebenzini yabo, umongameli wenhlanganiso emela bonke eBotswana Nurses Union umnumzana uBonolo Rahube uthi kuningi abakuswelayo uthi baqhubeka belahlekelwa bonke ababanjwa i-COVID-19 njalo isimo somkhuhlane sesitshengise ukuthi umsebenzi wabonke uyingozi engakanani.
The Botswana has also been necessary psychological training because of the COVID-19.
ELeBotswana lingelinye lamazwe elibhalise ukuhlupheka kwabongi okudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Sesidinge ongaphathisa ukulolonga imizwa yabongi ukuze kwehlise ubuhlungu kanye lokuhlupheka okudalwa yisimo ababhekane laso
ese-COVID-19.
Abongi baphatheke kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngemva kokuba iLeBotswana lithole iimbodlela zomuthi ye-Sinovac vaccine eziyinkulungwane ezingama-200,000 ezivela kweleChina. Iningi labeZimbabwe kweleBotswana kade lingakatholi ijekiseni ngoba waqala ukuhlatshwa abaleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75. Iningi labeZimbabwe ngabaleminyaka engaphakathi kwamachumi amathathu i-30 lamachumi ayisithupha i-16. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eHabron zana Stanley Ncube ulethemba lokuthi labo bazathola ithuba masinya lokuhlatshwa ijekiseni le.
Yeah, lathi siyajabula ukuthi amavaccine labo yavele China sebeqale silukunika abantu. Njengoba sithembisa ukuthi lathi sivele ekhaya kwale Zimbabwe bazasibiza lathi bengasibandulule. Into esijabulisayo leyo, siselayinini sikhuluma kanje silokho sizama ukuthi sizibhalise siregister, sisebenzisa amafoni ukuregister. Kodwa nxa kusehlula sizahamba emakliniki siyebhalisa ngobuningi bethu.
noma nje inengi lilindele ijekiseni yokuvikela ku-COVID-19 uhlelo lolu lubikwa luhamba ngonyawo lonwabu ezibhedlela ezimele zodwa abanye besesaba okuza ngemva kokuhlatshwa ijekiseni kubhubhe abantu ababili ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlatshwa ijekiseni AstraZeneca kweleBotswana impumelo yokuthi babulewe yini ilokhu ingakaphumi sekubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye i-751 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kweleBotswana kukanti abaphose befike inkulungwane ezingamashumi amahlanu 49,041 sebatholakala belomkhuhlane lo. Ilanga le International Nurses Day kalizange linanzwe ngomnyaka ophelileyo kulandela uqhamuka lokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Lalo nyaka abongi bananze ilanga leli besezibhedlela zabo ezijeneyo kungabuthwana ngenxa yesimo se-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umthethwandaba we-High Court namhla umise kancane ukuthethwa kwecala elitheswa abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Joanne Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Imarova, ukuze kuhluzwe isicelo sabo sokuthi umantshela umtshutshisi abaphethe icala leli besuswe ngoba bethatha uhlangothi. Abathathu laba bathi umantshi uBianca Makwandi lomtshutshisi uMichael Razor kumele bame eceleni udaba lwabo luthethwe ngabantu abaqhuba kuhle umsebenzi. Kusinqomo sakhe umahlule we-High Court uvumelane labo Mamombe esithi inkundla yakhe kumele ihluze isicelo sabathathu laba. Udaba lolu lumile. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Svanda ngalolu daba.
UJoanna loChimbiri bayahlukumezwa ngama-magistrate njalo sokukhanya ukuthi labanye amajaji labo sebefanana lama-magistrate ngenxa yokuthi bale-pressure kuZANU-PF. Kululungelo lwabo ukuthi bacele umthethwandaba ukuthi laba bantu bazikhuphe endabeni enje ngoba vele batshengisa ukuba lohlangothi. Sisebele mbale uprosecutor Reza la lo magistrate lo ohla uBianca Makwende ukuthi sebesebenzela izanu hashi isizwe. Ngalokho sifisa ukuthi kube isiboniso esiqakathekileyo ukuthi umuntu olecala umsulwa njalo amalungelo akhe afanele ukuthi akhangelwe kuhle, hayi ukuphonguhlukumezwa. Thina sithi lokho abakwenzileyo kulungile kuza kwenza abantu beZimbabwe lelizwe leZimbabwe jikelele le international world ibone ukuthi best interests azisekho ezemthethandaba sokuyi best interests zezanu lababusayo.
Elithi lina umantshi lo mtshutshisi kudaba lolu bakhanya bethatha uhlangothi kodwa uhulumende uhlezi ekulandula nje esithi hayi imithethwandaba isebenza izimele, akula kungenela ukahulumende, akula kungenela kwezombusazwe.
Sibona ngani abantu laba bahanjiswa e-Fort Hare University e-South Africa behanjiswa i-Presidential Scholarship besuka ku-Bordagezi Training Center ngoba izenzo zabo ngani vela zikho emthethweni ngabantu abasebenzisa ikhothi. Ngathi abasebenzisa ikhothi kabi, they are abusing i-court system ngoba bona bazibona ngani ngumthetho ngokwabo. Kambe bangabe lokhu behlupha be-abusa i-justice ukuncitsha abantu i-bail. Yena umama lo uJoanna eyi-member of parliament uChimbiri bayamazi ukuthi uhlala lapha yikuhlukuluza. Yikho ke benze kahle njalo vele siyakwazi iningi yama-magistrate ba-compromised.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kwehlobo le-coronavirus elolaka kwele-India bomakhelwane kwele-South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi basukume badinge indlela zokuziphilisa ukuze bazimele, okuzabangela ukuthi babe lesibindi sokulwisana lokuhlukuluzwa kwabo ngabelisilisa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume embuthanweni owenzelwe eJohannesburg ukuhlaziya ngezandlubhe lezankathaze zabesifazane lapho kade kule ngcwethi zemisebenzi lakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ezigoqela abacebisi abalwela amalungelo oluntu labanye. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama abakade besembuthanweni lo uthi ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama ababebuthene eJohannesburg bekhuluma ngezandhluphe lezangkhathaza zabo uthi kuyanda ukuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe.
Ama-challenges esihlangana nawo maningi, kule abuse emsebenzini, kule abuse ezikoleni, kule abuse ezindlini nasezindleleni. Uthi lokhu uhamba uma kumele kwenziwe something utshele ukuthi uyi-foreigner, you don't deserve it. So njengama-immigrants sithwele nzima, siyahlukumezeka, asizitholi izinsiza ezifanele sizitholi because silebhulwa njengama-immigrants.
Kuqula labahlukunyezwayo kulalabo abangasebenziyo abeyame kubomkabo loba omasihlalisane babo ngikho konke abakudingayo empilweni. Abanye ke labo abahlukunyezwayo bese kungenela isihlobo sikhuthaza ukubekezela kuze kuphethe umunye esebulewe. Bakhona njalo abacina bebanjwa ngamandla ukuya emacansini ukuze baphiwe imisebenzi. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Nobuhle Viji Ajiti uthi abesifazane laba bangekela ukuzilwela bazayifunda ivaliwe.
Like umuntu okhona ugcina sekubulala. So women should find a way to sustain themselves bengadiphendi emadodeni. Umuntu okuhlukumezile wakushakwazwa kulimaza dinga into phela ezokwenzisa uphile kahle uyi-one bekwazi ukuthi yakhokha njani irenti ukwazi nje ukuzimela uyi-one njengomuntu ongumama ungadiphendi komunye umuntu because yinto ehlale yenza ukuthi behlale bebuyele emuva begcina sebehlukumezile abanye begcina sebebulawa in the process.
Okuluhlu lwezemfundo njalo engumqondisi wesikolo se-Hope Fountain Combined School unkosazana Zanele Khumalo uthi kuqakathekile ukuthi omama baqakathekise imfundo yabantu ababo ikakhulu abangamantombazana ukuze benelise kuzimela kusasa.
Umama ma uyoregister umntana wakho umama o-responsible check ukuthi isikolo leso register kuso umntana wakho sisemthethweni yini, ungakalahleli imali yakho ngoba kuzakuhlupha kusasa ngoba
ingcitshi kwezokwelatshwa kokukhathazeka emoyeni owenkampani ye-Imizwa Holdings unkosazana Zwakele Saradube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane laba bazi ukuthi bafunani empilweni ukuze bengemukeli loba yini eyenziwa ngabesilisa kubo.
So ungabi ulo muntu okuthi ufuna umuntu esilisa azeluwakwenzele
umgcini sihlalo wenhlanganiso okuyiyo ebiqoxe umbuthano wabomama laba eyezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi kuyajabulisa ukubona umama beZimbabwe bephakama besethula lokho okusenhliziyweni zabo.
Sibonile ukuthi omama abanenhlupho ezibingabalazo abadinga ukuthi ngokuya kwesikhathi le nto esiyenza siyenze njalo nje ukuze omama bafundiseke bafundisane ngendlela esiphila ngazo singabantu bokufika lapha eSouth Africa nangendlela esiphila ngazo njengabomama ukuthi senzane ngabantwa bethu ukuthi abantu bethu bahambe ezikolweni ngoba kuyinto ehlupha kakhulu nabo ukuthi abantwana baphila njalo amaphepha okuthi bafunde lapha eSouth Africa kungabi lesikhathi sokuthi uthiwe umntwana sefundile kodwa asakwazi ukubhala umatric ngenxa yokudlala amaphepha.
Ucwaningo oluqhutshwe inkampani ezibalo zikahulumende Statistics South Africa ngo-2018 lukhomba ukuthi phakathi kwamahola amathathu kulesifazana oyedwa obulawayo kwele South Africa, one woman killed every 3 hours. Ngomnyaka ofanayo bebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili lane over 24,000 abahlukunyezwe ngokocansi. Ngimele Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Ele Melika lizinikele ukusekela amazwe awe Western Balkans emcabangeni wawo ukumanyana lamanye amazwe awezwekazi le-Europe kanye lakusifiso sawo sokuba yingxenye yomanyano we-European Union lezinye inhlanganiso ze-Euro-Atlantic. Sisebenza lamazwe asemhlobulweni we-Western Balkan lawezwekazi le-Europe angabangane bethu ukuthuthukisa umbuso wentando kaZulu. Ukulandelwa kwemithetho, ukulwisana lenkohlakalo, ukusebenza kuhle kwentathele izindaba zingahlukunyezwa njalo zikhululekile kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo. Kutsho isikhulumeli sogatsha lokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price embikweni awethule izolo. Lokhu uthi kuzanceda ukulondoloza ukuthula izwekazi le-Europe. Ele Melika lithi njalo lizinikele ukuphathisa amazwe awe-Western Balkans ukuqinisa ubudlelwano kwezenotho, kwezokumelana lokuguquka komkhathi kanye lokulondoloza indlela eziqondileyo zokumelana lodlame lokuhlukunyezwa ngele-Russia. Sifisa njalo ukubana sincedise lo mhlubulo ukuba uthuthuke kulondolozwa konke okuqakathekileyo kanye lama-industry ukuba angabhidliki ngenxa yemisebenzi yabakwele China, kutsho uPrice. Phezu kwalokho, ele Melika liyahlonipha kakhulu ukusebenzelana kwalo enhlangothini zomvikela okugoqela abangane abasanda kungena kumanyano we-NATO, iMontenegro le-North Macedonia. Siyemukela ngezandla zombili inguquko esithe yenziwa ngabe Albania le-North Macedonia, njalo sizaqhubeka sisekela inkulumo zokuqinisa ubudlelwane lamazwe awomanyano we-European Union ezizakwenziwa ngonhlolanja lonyaka, kutsho uPrice. Ele Melika lithi njalo lizimisele ukusekela umsebenzi wokukhuthaza langokulotshwa kwesivumelano sokusebenzelana kwele-Kosovo lele-Serbia esijonge ukuqinisa ukuhloniphana kwamazwe omabili. Siyasekela inkulumo ezilawulwa ngabe-EU, njalo sikhuthaza amacelo wonke ukubana angene kulezi nkulumo ngenhliziyo ezilesineke lesifiso sokulungisisa inkinga ezikhona ukuze kube lokusebenzelana okuhle enhlangothini zonke zempilo okugoqela ezombusazwe, kutsho uPrice. Ele Melika lisebenza njalo lamazwe omhlaba ekusekeleni ele Bosnia lele Herzegovina kunguquko eyenziwa yilamazwe ukuze enelise ukwamukela ukuba ngamalunga aweyiyo egoqela imithetho eqondisa ezokhetho ukubunjwa kwe-ofisi e-Office of the High Representative eminyakeni engamashumi amabili lanhlanu edlileyo phansi kwesivumelano se-Dayton Peace Agreement. Kubikwa kuncede kakhulu ekulondolozweni kokuthula esigabeni lesi. Yihungahunga lokuthi kungaba lokuguqulwa kwemingcele esigabeni se-Balkans kusenziwa ngokosiko kubikwa kulakho ukubangela ingxabangxoza kuvuselele inhlungu zamanxeba ake aba khona endulo, kugxwayisa uPrice. Kudingeka ukuhlela ngonanzelelo ikusasa enhle yomhlubulo o-Western Balkans okugxile embusweni wentando kaZulu olandela imithetho, uhlonipha amasiko ehlukeneyo lamalungelo oluntu. Lolo ludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amaqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze emthethwandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kwamahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu. Abenhlanganiso yabezimota ezithwala uZulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga edalela ePhalamende ukuthi abakhulumele kuhulumente ngodubo lokwaliswa ekusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga le-International Nurses Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlangane khonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.